Inhlanganiso ye-Girls in STEM Trust ixhasane lezinye ezigoqela iBulawayo Tech Hub, i-Econet, i-Telco, Educate, i-CAPS, i-Old Mutual, Google, i-Irish Aid, i-United Nations Economic Commission for Africa, le-World Robotic Olympiad, ekuqhubeni umncintiswano wokutshengisa ubungcitshi kwezemitshina yama-computers, lokunye ngokuphuma lendlela ezingasetshenziswa ukuthuthukisa lokulondoloza umhlaba. Abazancinta lapha bazaqhubekela phambili ukuyamela eleZimbabwe kweleTurkey ngolwezi lonyaka. Abahleli balumncintiswano batshengise ukujabula ngomncintiswano lo ofake umntwana oyinkazana phambili endabeni zemitshina yakulezi insuku ezigoqela inombolo, ubunjinela okubizwa ngokuthiwa yi-science technology, engineering and mathematics kumbe i-STEM ngamafitshane. Unkosikazi Glenda Ncube osuka kunhlanganiso yeBulawayo Tech Hub ulandisa kabanzi ngomncintiswano lo.
Ama students banikwe challenge ukuthi kumele uyenze robot elile purpose. So for this particular challenge I area ekade I option for abantu ukuthi bayenze ama robot ethiwa yi sustainable future. The second area was forces of nature ukuthi we need to be able to ukuhlala lezinto ezinjengama natural disasters that can happen.
Osakhulayo okumncintiswano weWorld Robotics Olympiad umnumzana Treasure Sibanda ukhuluma ngakwenzayo.
Siyenza iproject yokuthi si replace ama fridge in a safer way yokuthi is sustainable, asilimazi umhlaba ngokugcina kwethu ukudla kwethu.
Unkosazana Sophia Mloyi oyingxenye yabancintisayo uthi kunengi okubhekane labantwana abangamankazana abenza izifundo ze-STEM.
Wherever I go, mostly people discriminate me because
esihlangana lapho njengamankazana ayenza ama-science subjects ukuthi sihlangana lobandlulo esikhathi esiningi. Umphakathi ukhangelele ukuthi abantwana abangabafana yibo kumele benze ama-sciences. Kodwa-ke mina sengizimisele ukuthi lanxa ngisiye e-university vele ngizaqhubekela phambili ngisenza ama-sciences.
Umnumzana Mark Sandile Nyathi osebenza labantwana kumncintisano we-robotics uthi kulamathuba amaningi awemsebenzi nxa abafundi bengenza okuphathelane le-information and communication technology.
Ama-skills lawa aqakathekile ukuthi abantwana bayafunde because iyabavula ingqondo, kususa ama-career lawa ajayele ukuthi umuntu umntwana ukhule esinamfuba ngunesi ufuba ngudokotela afunezana kulama-career amaningi endaweni ye-ICT.
Ilizwe leZimbabwe lingelinye lamazwe angamachumi amabili lantathu 23 akuzwekazi le-Afrika azaphatheka kumncintiswano ozaqhutshwa kweleTurkey ekupheleni komnyaka. Amantombazana akumncintiswano oqhutshwa eNust ayisilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini i-60% besuka kubanga laphansi ezifundweni kusiya kubanga laphezulu. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.